Endabeni zethu lamhlanje ilokhu isidube. Kulabantu abafika inkulungwane ezinhlanu, 5,000 abangene kwele Botswana besuka kwele Zimbabwe ngompandula besiyadinga imisebenzi. Inhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ixothoza iZimbabwe Examinations Council ephe isinqumo sokuthi amaphepha emihloliso yesigaba sikaGrade 7 kumele ithwalwe izinsuku zonke isuka emahhovisini kahulumende isiyanikwa ababhala imihloliso le. Umnotho welizwe leZimbabwe uqhubekela phambili ubhidlika ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa edinga uncedo kwamanye amazwe lokuthuthukisa ilizwe. Kulasidu kulamdla kuhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sixoxa ngomkhuhlane wesihudo osubulele abantu abaningi kweleZimbabwe. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yobulenjini obefacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngama-past 7 ntambama nangama-past 6 ekuseni kumakhakhasi athi 9:09 AM 4930-15580 laku 6080 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.